selokhu kwaba labantu base Zimbabwe izalwane zeZimbabwe zingaphandle kwelizwe kawukazi kube lesikhathi lapho ezinikezwa khona ithuba lokuthi bavote kanti ungananzelela lakhe abantu base Zimbabwe bangaphandle kwelizwe abangayithanda into yenziwa ngokhulumende lo obusayo ngakho nxa benganikezwa ithuba lokuthi bavote cacangelwa ukuthi iningi labantu ogoqela mina ngokwami anyeke ngavotela uhulumende lo okhona ngakho ke kungenye indlela ke eyokuqila endabeni zamavoti leyo oyokuncitsha labo abangaphandle kwelizwe ithuba lokuvota ngoba nxa benganikezwa ithuba lokuvota bengaphandle kwelizwe kutsho ukuthi amanye amazwe kuzaba lula kuwo ukuthi akhangele benze isupervision yokuvotiswa kwabantu lapha kunzima ke ukuthi nxa kulobuqili obungafuna ukwenziwa ngulo hulumende obusayo abenze ubuqili bakhe ngoba nje abantu babe bethenhlo amehlo akudingi njalo futhi bamenywe ukuthi bazekhangela benze lokho kuthiwa election monitoring abevele esekuvotelwa phambi kwabo ngakho ke mbona ngathi hayi into le eyenziwa ngababombo mpela ukuthi sincitshwe amavoti ngoba bayazi ukuthi asisuthiseka ngendlela ababusa ngayo
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kuyini ezingakwenza ngodaba lokwaliswa ukuvota lolo
kuningi kakhulu ezingakwenza ukuze zihambise umbiko kuhulumende ukuthi zinikezwe ukuvota kodwa ngibona ngathi nje abantu bakudiaspora kabenzi mhlawumbe kahle ngokuthi ngokukhankasela ukuthi banikezwe ithuba lokuthi bavote kanti ke ngibona ngathi bale ndima bangayidlala kakhulu ekutheni lapho bafake izikhalazo kuhulumende la kuhulumende wamazwe lapho abahlala khona ukuze labo hulumende babe ngabanye babantu labo abahamba ke befa ipressure uhulumende weZimbabwe ukuthi kanikeze abantu amavoti ungananzelela izandu njengoba usitsho umsakazi ukuthi yona ikhala ngokuthi njengoba akayivunyelwa ukukhankasa lapho emazweni lawo lapho kulezi zalwane khona zeZimbabwe ezikhalela ukuvota kodwa ke yona iyala ukuthi amanye ama-political parties akhankase phakathi eZimbabwe kodwa ifuna ukuyancindisana lawo emavotini uyabona ukuthi ngathi kulama double standards khona lapho iyabonisa kakhulu izandu PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende wobudlwangudlwangu uhulumende onganaki amalungelo abantu
udaba lodlakela esilubonayo elizweni ulubona njani
Udlakela esilubonayo lolu lubi kakhulu njalo luyisibonelo sokuqala ukuthi ukhetho lolu luzayo kusenze kube lukhetho singathi thina ngesilungu phecelezi free and fair kutsho ukuthi iZanu PF yiyo ephethe intambo kuyo yonke into eyenziwayo iprocess yama elections ngakho akangiboni ukuthi izakwenza ukuthi ukuvota lokhu kube ukuvota mpela okucacileyo ngoba ihlukumeza abantu ichaya abantu kayivumeli abantu ukuthi bayekhankasa ukuze bakhulume lalabo phela ababezovota abantu bachaze ke ukuthi kuyini abangakwenza nxa sebengene embusweni mhlawumbe nje ukuthi bake bakhulume nabantu ukuze abantu bazi ukuthi iqembu ngeqembu lithembisane kwinelingakwenzela abantu bese besiba lesinqumo esingcono nxa bekhetha ukuthi hayi singakhetha lo ngoba sazi ukuthi yena uthi kodwa izani iyo yodwa nje efuna ukuthi ikhankase ivalele amanye amaqembu ungananzelela ithethe futhi le msakazo akula amanye amaqembu avunyelwa ukuthi ake angene emsakazweni bakhulume labantu bafinyelele ebantwini bonke isizwe sonke ngakho udlamelo lo esilubonayo lungezinye zezinto ngamanye amaqhinga obuqili enziwa liqembu leZanu PF lohulumende wayo ukuze nxa kusukela isikhathi sokhetho kube yibodwa nje abahamba phambili